Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 Mfufu 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Into yenze igovernment namhla ayingchaza. Kumpana abasicotshe khona yike kumpana esithola khona imali ezokuthengisa ukuthi sicede abantwana benhambe esikolo ezokudla ezani konke khona lokho. Mina kusasa ngiyabuyela ngiyethengisa khona kuze sithole imisebenzi size sithole indawo ezinhle ezokuthengisa.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bathathelwa impahla ngamapolisa.
Inhlelo ezifana naleyo vela sithembakalanga njengoba sesike sawubona lokhu e-United States of America njalo sibone njalo kushinya ukuthi kuyatholakala ukuthi kuyabe kungaqhutshwanga ngendlela eqonda.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukuthi lazo zibhalisele ukuvota zise-South Africa.
Iningi lithi akudingakali ukuthi uhulumende ethule ugatsha lwe-cyber security ngoba kuvele kulo gatsha olubona ngezokwethulwa kwembiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abaphila ngokuthengisa emigwaqweni yedolobha leHarare bachone bekichinyiswa ngamapolisa njalo ebaxotsha enzikini yedolobho ebathathela labakuthengisayo kulandela amazwi kaMongameli Mgabe okuthi kumele baxotshwe kuleli dolobho. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kulandela umlayo kaMongameli Robert Mgabe okuthi baphume baphele ezitaladeni ngoba imisebenzi yabo ingcolisa lelo dolobho kanye lokuphazamisa labo abazihambelayo ezitaladeni. Ngalokho amapolisa aweZimbabwe Republic Police iZRP abambane lakamunicipal ukuxotsha labo abaphila ngokuthengisa emigwaqweni. Umnumzana Dendai Janetsa othengisa izilinywa ezifana lamatamatisi lezinye uJason Moyo Street uthi ukhala okunye okokwenza.
Into yenze igovernment namhla ayingchaza. Kumpana abasicotshe khona yike kumpana esithola khona imali ezokuthengisa ukuthi sicede abantwana benhambe esikolo ezokudla ezani konke khona lokho. Mina kusasa ngiyabuyela ngiyethengisa khona kuze sithole imisebenzi size sithole indawo ezinhle ezokuthengisa.
UDavid Mangena ngomunye njalo walabo abathengisa ezitaladeni laye ubekhonona ngalokho esithi amapolisa ephula ilungelo lakhe.
Kubuhlungu kubani lobani. Iproblem asiyo umuntu ovendayo. Iproblem ukuthi umsebenzi ikayikho. Umuntu odinga ovendayo kasikuthi uyavenda because he want to vend. Udinga lapho ongaphilela khona.
Kusenjalo abahlaziya ngezombusazwe bathi akulazwelo lokho okwenziwa ngumongameli welizwe ukuthi axotshe abantu abazama ukuziphilisa ngokuthengisa ngesikhathi uhulumende wakhe engenelisi ukudala imisebenzi edlula izigidi ezimbili 2.2 million items zainzalo yeZimbabwe edinga usekelo kukhetho luka-2013. Unkosazana Tiraudini Svanda ngomunye ophe imibono yakhe ngalolu daba.
Ukuxotshwa kwabantu abathengisela ezitaladeni ludaba oluzwisisize kakhulu ngoba abantu laba abasemgwaqweni bebedinga ukuziphilisa njengoba kungela msebenzi. Kutshengisela ukuthi uhulumende sehlulekile ukupha abantu imisebenzi njengoba nje ama-factory evaliwe sikhuluma kunje. Umongameli welizwe uphonga uvuka nje enguye yedwa othi abantu abasuka emgwaqweni. Lokhu kutshengisela ubandlululo olukhulu ngoba akukhanyelwanga ukuthi okunganceda lokungasiza abantu khona kuyikuyini.
Abantu abathengisa edolobheni leHarare babhekane lodubo lokusela indawo zokuthengisela lokho okubangela ukuthi bagcwale ndawana yonke. Ungatholi imisebenzi elizweni sokusengezelela udubo lwabo kodwa uhulumende kalani labo ngoba behlala bedlala umacatshelana sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Gibson Bebe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukuthi lazo zibhalisele ukuvota zise South Africa. Iningi lithi alisoke liphatheke kulolu hlelo kanti abanye sebesungule uhlelo lokuyabhalisa endaweni eziseduze lomngcele ngamalanga abangasebenzi ngawo. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kazithokoze ngithola kancane izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo lokubhalisela kuvota olusungulwe mhlaka 10 Mfumfu. Iningi lithi ngemva kweminyaka eminingi kukhankaselwa ukuthi abasemazweni labo bavunyelwe ukuvota, besebelethemba lokuthi bazaphiwa ithuba lokubhalisela kuvota emahofisini omele weZimbabwe kwele South Africa. Ukwehluleka kwahulumende kugcwalisa isifiso sabo lesi kuzavalela phandle abaningi njengoba abaqatshi babo bengeke bavume ukubapha ithuba lokuya ekhaya besiyabhalisela kuvota, kanti kuzabuya kudingeke njalo ukuthi babaphe ithuba lokuya vota. Isizalwane seZimbabwe esikhethe kwaziwa ngokuthi uMalaysia eJohannesburg ngomunye wabaningi abathi sebezwile ngokuqala kwalolu hlelo eZimbabwe. Yena-ke uthi kangeke ayibhalisa ngoba kukhanya uhulumende evele engafuni ukuthi abasemazweni baphatheke.
Ngeke siye khona konke lokhu kuthiwa kuvota electronic ngoba ngeke ngikukhona ngoba angikwazi ukuthi kwenziwa njani ngekhompyutha. So thina sasiyazi ukusayina phansi ukuqa konke lokho ngokurobhani kuphela lo.
Kodwa-ke akusibo bonke asebedelile ukuyabhalisela kuvota. Bakhona bathi ukukhalala ngesenzo sikahulumende akusoke kubasize ngalutho, ngakho bazenza konke abakwenelisayo ukuthi bayibhalisa ukuze bangakhuthwa lokhetho luka-2018. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Edgar Ndlela uthi wavota ekhethweni oledluleyo, ngakho lakhathesi uzaqinisekisa ukuthi uyabhalisa. Impica badala kwabaningi ludaba lokuvota ngohlelo lwe-BVR. Abanye bathi lolu hlelo yibuqili obusegcekeni. Abanye njalo bathi uMangwe uyasola ngokuthi lukhokhelwa yinkampani yakwele China abathi ilobudlelwano besingundengunde lohulumende weZimbabwe. Intatha zindaba eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi okunye okwengeza ukungethenjwa kwalolu hlelo yikuthi sekulobufakazi ukuthi emazweni athile alusebenzanga ngendlela esuthisayo.
Inhlelo esifana naleyo ivela Zimbabwe njengoba sesike sawubona lokho e-United States of America njalo sibone njalo Kenya ukuthi kuyatholakala ukuthi kuyabe kungaqhutshwanga ngendlela eqondile.
Omunye onkokheli zentsha kubandla le-MDCT kwele-South Africa unkosazana Vimbai Maveruze uthi sebeze leqhinga elizasiza abalutshwana ngemva kokubona ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi abasemazweni bangaphatheki kulolu khetho.
Udaba lokurejista ukuvota besiconke ukuthi sizothola i-diaspora vote azange sikwazi ukuyithola. So okwamanje siyahamba nobuningi bethu siye Bedbridge, siye Gwanda or siye Mashingo lapha duze ne-border siyorejista ukuvota.
Ngakwelincele bakhona bathi ukuvota eZimbabwe yikudlalisa isikhathi njengoba selokhu kwavotwa kusukela ngo-1980 akula nguquko esibe khona. Bakhona-ke bathi lobanje bona bengazukuyabhalisela ukuvota baphakathi kokukhuthaza izihlobo zabo eseZimbabwe ukuthi ziyebhalisa ukuze funa amavoti abo adala utshintsho abalufunayo ngemva kokhetho luka-2018. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Inengi selisole kakhulu uhulumende ngokwethula ugatsha olutsha olukhangelane lokwelusa uzulu enkundleni zebulenjini olwe-cyber security. Ugatsha lolu lukhokhelwa ngobe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa, yena osuswe esikhundleni sakhe ngumongameli Mgabe ngomvulo. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Robert Gabriel Mugabe ngesikhathi ediliza ebumbakatsha abaphathintambo belizwe udale ugatsha oluzabona ngokutholisa ukuvikelwa kobulembu abathi yi-cyber security ngesilungu. Wasusa umphathintambo obebona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa, wamenza umphathintambo walolo gatsha okuchiye iningi labantu lisola. Ingcishi zebulenjini kunye labalwela amalungelo oluntu bathe umongameli udlalise isikhathi lemali yelizwe ngabe kadalanga ugatsha lwe-cyber security, kodwa wakufaka ngaphansi kogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko kumbe olwebulenjini. Bethi velela lezi ngatsha ngabe zilugatsha olulodwa ngoba zonke zisebenza ngezembiko. Ingcishi yezebulenjini umnumzana Robson Murambiwa uthe akuqakathekanga ukuba logatsha lwe-cyber security ikudlalisa imali yesizwe evele ingekho.
Hhayi, mbona inganawo uqakathekanga. In fact, ikudlalisa nje ongama-resources khonokho kulutshwana esilakho. Ngoba kahle kahle bakhona abantu vele ama-ministers asewenza umsebenzi wonalowo. So bekumele uthi nxa befuna ukuthi kube lento enjalo beyinike nje oSuperman Lwanzi abavele bekhona kumbe beyifake ngale kuMinistry of Information ukuthi beze becreate civil ministry enja. Hayi, kudlalisa isikhathi sabantu lama-resources elizwe.
Oloba imidlalo kumabonakude lasemisakazweni uNumzana Kane Kala uthe ukudalwa kwesikhundla esiphiwe uChinamasa yekuphinda-phinda komsebenzi owodwa kudalwa ingatsha eziningi ngemizamo yokudingelana imisebenzi.
Mina ngibonani lokhu ikudingelana ukuthi banikane imisebenzi, ngoba le ministry abayifakileyo is just a duplication imisebenzi. Ngoba lo msebenzi ubungayenziwa i-Ministry of ICT or wayenziwa i-Ministry of Information. Ngaphansi kwe-Ministry of Information kuzoba ne-ICT bithenzi sokusipha lale ntsha abayicreate le abathi ngeyama-cyber security. So lawa ngama-ministries angu-2 angangena ngaphansi kwe-Ministry of ICT, Ministry of Information.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Suthole uvumelane lo mnumzana Nkala ethi umsebenzi kaChinamasa ngabe ufakwe ngaphansi kukamphathintambo weze-ICT ngoba umumo womnotho awuvumelani lenyathelo likamongameli.
Sibona ngani lapha ngabe uhulumende ufake umsebenzi kaChinamasa either ku-ministry ka-Superman Dwanzila, ICTs and Telecommunications and Postal Services, or eka-baba umoyo, information media and broadcasting services. Lokho bakwenzileyo ukuthi beyakhe i-ministry ezimeleyo yodwa. Sibona ngani isimo somnotho kasikuvumi ukuthi kube njalo.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebulenjini emisa Zimbabwe, uKholiwa Nyoni Majama, uthe bebesakhangelele ukuba umthetho we-cyber security crime obubunjwa ngaphansi kogatsha lwe-ICT luphumelele ngoba lokhe lusaphekwa, badidekile ukuba sekuyaqhutshwa kanjani.
Into ekhona esimangalisayo kakhulu yikuthi sokubunjwe i-ministry entsha ngemva kokuthi thina besilokhe sikhuluma ngendaba yeministry eyabe ikhangelele ama-crimes kumbe sithi ukuphanjaniswa okuyabe kusenzwa ngabantu besebenzisa i-internet kumbe amafoni esikwathi ngomakhalekhukhwini, kodwa sikhangelele kakhulu indaba ezinjengabo-WhatsApp. Into ebimqoka yikuthi kube kuvele kufanele ukuthi kube le ministry esebenza kumbe esithi eyabe ikhangele ukuthi umthetho lo uyakusetshenziswa njani.
Kumaviki ambalwa adlule, uhulumende usole kakhulu abagijima bekhankasela ukuguquka kwezombangazwe ethi basebenzisa ubulembu ikakhulu iFacebook, iWhatsApp leTwitter ekuzameni ukuguqula uhulumende lokuthula elizweni, wathi uzathatha inyathela. Ukudala ugatsha lwe-cyber security sokulethe inkulumo abantu bethi uhulumende usezama ukwephula amalungelo abantu mayelana lezembiko kanye lobulembu ngokudala ugatsha lolu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane, asihluzeni bomama sixoxa ngokulwela ilungelo lamantombazana ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Day of the Girl Child izolo.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Elimelika lithi seliphuma ukuba lilunga lohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngenhlelo zemfundo lamasiko olwe-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO, lisethesa lolu hlangothi umlando wokungaphathi kuhle ele-Israel.
Iqembu elikhankasela ukukhululeka kwele Palestine ele Hamas lithi selivumelene lelinye njalo iqembu elahlephuka kulo ele Fatah ukuthi yabambane. Umkhokheli weFatah u-Ismail Haniyeh wethule umbiko lamhlanje esithi amacele omabili alobelane isivumelwano sokubambana ngemva kwenkulumo ezenzelwe eCairo kwele Egypt.
Ukukhethwa kwabaphathi ntambo abengezelele labo abavele bekhona sekuthiye ibandla lezanu PF selikhanya ukuba lilamaxuku amabili. Abakhethiweyo bonke banakanelwa ukuba ngabecele elithiwa yi-G40 elisekelwa ngonkosikazi Grace Mugabe lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledalele parliamente unkosazana Dorcas Banda ongwebandla le-MDCT endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
I-politics yeZimbabwe ngalesi sikhathi ayisakhangelanga in any way ubuhle beZimbabwe njengelizwe, isibheke more inhlala kahle yemuli yakudala ukuthi ayi-first family ngesilungu, le party yeZANU-PF ikakhulu ukuthi yiphi ebambe i-power more phakathi kweleyo kuthiwa yi-G40, iqembu le-G40 naleyo kuthiwa yi-Lacoste ekamnangagwa. So sokungabo nje kuphela. So i-team yakhona ayenzelwanga, ma ungayikhangela ingani i-team yebhora, ayenzelwanga ukuthi ikore ukuthi abantu abasupporters members e-team akholise. Isingeyokudefenda ukuthi kungabi khona ozakora, ngoba kungakora omunye lapha akulashuwa ukuthi ngibani ozacelebrate. So not even kancane, mangakubuza manje ukuthi uChombo i-finance uyazela kuphi, uyabona into engisho ngubuza ukuthi u-SK Moyo, Simon Carmel, indaba lezi ezemedia uzazela kuphi? Abazi lutho bonke laba bantu, ngabantu nje abafakiweyo ukuthi badefende i-G40, badefende umgabe ukuthi at least ma esifa imuli yakhe ngasari ngene enkingeni. So ilizwe mpela lisenkingeni, ikalakatha enkinga. And bayakwazi futhi enhlizweni zabo ukuthi lokho abakwenzela ngilizwe bazenzele bona.
Masibanda, siphenduke kuwe Masibanda, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu icabinet leyo ukuthi icabinet engaphathisi isizwe na?
Ngiyabonga. Mina engubonayo okwenzakalayo elizweni in the first place ukungahloniphi abantu. Abantu nxa bekukhethile omele ukwenze kumele kube mqoka, kube ngowuyizinto okuzaphathisa abantu, udelive sengathi ngesilungu, unika abantu imfanelo zabo. Ilizwe lelizwe lisebenzisa isisekelo sombuso esiyiso iBhayibheli. Elelizwe, you know, the constitution of Zimbabwe. Yeye kumele lilingise. So, nxa uzakhipha lo muntu ufake lwana umuntu ubona vele ukuthi ngizakhangela onjengoshamu. Ukuthi uShamu wake wakhitshwa waphinde wabiselwa. So, usetshintsheni asekwazi kathesi kuyini wayevele ekhitshelwana. Kanti yabo, so mina khathesi ngihamba akhangele ngathi ngikhangele nje besenza ngabafananisa lokuthi umthengelo nxa uthengela ngawo endlini, uyathengela ngawo, uthengele ngawo kuze kuphele, uyaphela amazinyo uphele uthi zwayi. Awusazi ukontinue uthengela ngawo nxa ungumama okwanileyo. Kuyabe kumele udinge omunye umthanyelo omutsha ozathanyela ucace endlini kukhanye ukuthi umama lapho uthanyelise. Abakwenzayo lobu kumhlawumbe singakuthi ibuchapha, abalabuzelo ngabantu abafuna ukubusa nje abantu abadubekayo. Khathesa kulanto ehamba elizweni amabhenki. Abantu belokhu belala emabhenki bezama ukudinga imali abayitholi.
Yebo, Mnumzana Ndlovu, wena kukhona yini ongakungezelela kulokho osekwethulwe nguMasibane?
UMasibane ngivumelanalaye kakhulu ekuthini khona kulokudelela mpela lokungahlonipha abantu, lokungananzeleli ukuthi bashimba le inye esabekayo. Angikholi ukuthi umgabe eqala ukubusa yikho ayefisa ukuthi umbuso wakho ma uphela uphele uyikho khona.
Masibanda, manje nxa sikhangele umnyaka ozayo, asithi thina iZANU PF inqobe, kukhona yini obona kungaba lo mehluko kwikhabhinethi leyo khona?
Mina ukuthi bangamathimu amabili kumbe kwatsha amaqatha kwasala umsobho, kezana zimbila zantabanye, bonke bayafanana abantu labantu, bonke bathimba lefananayo. Indalo yobudlwangudlwangu ukusela abantu abaqamba amanga izikhathi zonke, bayayethusela abantu, bathwalisa abantu nzima. U-2018 angeke vele abakaze bayiwine le election. Bake bawina yiphi election bantu benkosi? Abakaze bawine election from 2000, bebevele bengabantu aba-20 election.
Lo ke ngunkosazana Dorcas Banda, ilunga ledalela ephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Ibandla leZANU PF lilakho ukuguqula umhlangano walo omkhulu owe-National Conference ngompalakazi ube yi-National Congress, lapho uMongameli Mgabe azakhethwa kakutsha ukukhokhela leli bandla abe sexotsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. I-Politburo yaleli bandla ivumelene emhlanganweni ewenze izolo ukuthumela amaqula ezabelweni ukuya kuzwa imbono yabasekeli beZANU PF phezu kwalolu daba. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla uMnumzana Ignatius Chombo ukufakazile lokhu njalo wathi bazaphuma lesinqumo esipheleleyo ngeviki ezayo. Abazi ngokwenzakalayo bathi icele le-G40 lona elilwisana lelikaMnangagwa ele-team Lacoste yilo elifuna kwenziwe iCongress, lapho uMgabe azathi esekhethiwe njalo ukuthi aqhubeke ekhokhela iZANU PF abe sekhetha abasekeli bakhe kakutsha. Kulapho-ke azaxotsha khona uMnangagwa ekubeni ngumsekeli wakhe ngemva kokumxotsha njalo ekubeni ngumphathintambo wezemithetho ngomvulo. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Walshman Ncube Umnumzana Mbuso Siso yena othi ukulisana ukukuzana uPF kuphazamisa ukusebenza kukahulumende.
Ingxabano ekhona izizalwane zaseZimbabwe zihlupheka besehluleka ukuthi baqondise ilizwe kodwa beqhubeka ngokuxabana phakathi kweZANU-PF. Okungangokuthi thina akusilethele lutho njengamaZimbabweni kodwa kusitshengisela ukuthi iZANU-PF siyehlulekile. Ngalokho ekuthembise abantu akuseyikho okwenzakalayo. Sokusenzakala ukudlephana kuphela. Ukudlephana okube khona from isikhathi bengena kupower 2013 becotsha umama uMajuru kathesi sebephezu kukamnangako.
Ungathi ukulwisana kwabo kuZANU-PF lokhu kuphazamisa njani inqubela phambili yelizwe?
Angithi i-government izele yiyo ele-responsibility eyokubusa ilizwe njalo eyokugavena ilizwe. Ngibona engathi nxa bevele bedlephana so akusela nqubekela phambili elizweni, akusela development. Sebekhangelele kakhulu endabeni zabo zokulwa. Belokhu bebangelana izikhundla, sazi ukuthi bazibangelana ngayiphi indlela, kodwa nje njengoba nje sikubona emaphepheni. Okungangokuthi kuyasitshengisela sibili ukuthi iZANU-PF iyehluleka ku-government. Ayikho into abayenzela abantu, bathembise abantu imisebenzi engu-2 million. Kodwa imisebenzi engu-2 million leyo isiphenduke yaba ikuhlupheka okumultiplied by 2 million.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube sixoxela ekobulawayo.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Ngesikhathi ilizwe le-North Korea lisethusela amanye ngokulolonga izikhali ze-nuclear, uhulumende ka-Kim Jong-un uqhubekela phambili encindezela abantu ngokubasebenzisa kadalala entilongweni ezijiyeneyo. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department lusanda kuveza enye yentilongo lezi ebizwa ngokuthi yi-Kwan Lisong, lapho okuphika khona abazombusazwe. Izibotshwa lezi zisetshenziswa gadalala emigodini lezinye indawo lapho ezisebenzela khona uhulumende. Kusobala ukuthi izibotshwa lezi ziphila nzima entilongweni ezinje. Intilongo eyaziwa ngokuthi yi-Kachon yabantu ababotshelwe ezombusazwe kubikwa ukuthi ilezibotshwa eziyinkulungwane ezilitshumi nanhlanu 15,000 ezibikela ugodo. Intilongo ezinjenge-Kachon e-North Korea zisetshenziswa ukuthi kukhethwe abantu okuthiwa bayizitha zikahulumende abathathwa emphakathini bavalelwe baze befele entilongweni. Izibotshwa lezi zisetshenziswa nzima okumangalisayo okwenza ziphelelwa ngamandla njalo zingabe lethemba lokuthi zizaphila. Kwesinye isikhathi izibotshwa ze-Kachon ziphika lemuli kanye lezizukulwane zazo ezingenzanga lutho. Izibotshwa zilamba okwesabekayo okwenza ukuthi zigcine zithiya amagundwane, zibambe lamaxoxo, zikudle konke lokhu. Kubikwa njalo ukuthi kulenye intilongo ebizwa ngokuthi yi-Hwangsong elendawo ezintathu lapho okuhlaliswa abantu ngokuhlelwa kwamacala abo. Inhlanganiso ye-National Human Rights Commission yakwele South Korea ithi kuthiwa kulezibotshwa eziyinkulungwane ezingamajumi amabili 22,000 entilongweni ye-Hwangsong. Kulembiko ethi izibotshwa lezi yizo ezisetshenziswa ukwakha indawo yokulolonga izikhali ze-nuclear ebizwa ngokuthi i-Pungri Nuclear Test Site. Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika olwe-State Department, uthi kuqakathekile ukukhulumela abantu abahluphekayo kwele-North Korea njalo ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lizama ukuthi kube lenkululeko kulelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.